sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uEvans Ninga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela kungenjabulo ku Studio 7 kulesine mhla ka 15 Mpandula 2022. Ibizo lami nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo ukuvikela ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile lapho kunanzwa usuku olwe-International Day of Democracy. Elebhilithane lithi linxusile umongameli uMnangagwa ukuba aze emngcwabeni wendlovukazi uQueen Elizabeth II ngomvulo ozayo. Kulabantu abathi usuku lwesikhumbuzo senkosi uMzilikazi kumele lube likhefu elinanzwa ngumuntu wonke eZimbabwe. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo okuvikela ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile. Lesi sicelo siza ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe emhlabeni jikelele ukunanza usuku olwe International Day of Democracy. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezijiyeneyo, uZulu kanye lazo intatheli izindaba baveza ukuba lolu suku olunanzwa mhla ka 15 Mpandula minyaka yonke olwe International Day of Democracy lunikeza ithuba lokuthi kukhangelwe isimo sokulondolozwa kwentando kaZulu eZimbabwe, ezwekazi leAfrika kanye lasemhlabeni jikelele. EZimbabwe luza ngesikhathi izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba nguhulumende labezombusazwe bamabandla aphikisayo kuqhubekela phambili, zihlaselwa ngendlela etshiyeneyo kumbe kutshaywa mahlayana lokuthathelwa impahla yazo yokusebenzisa lapho zisemsebenzini. Umnumzana Tafazi wachigandiwa intatheli izindaba esebenza izimele usola indlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba nxa kukhangelwa izehlakalo ezisanda kuba khona kunsukwana esanda kwedlula.
Ikakhulu sikhangelane lokhetho olukhona lwama presidential elections olukhona umnyaka ozayo. Sikhangela itheme yalo nyaka ekhuluma nge-protection of press freedom for democracy. Aleyo nto yinto engekhoyo kuleli lizwe leZimbabwe.
Ukhuthaza abamabandla ezombusazwe uChigandiwa ukuba ehlukane lo mkhuba wokuhlukumeza intatheli izindaba lapho zithe zaya emihlanganweni yazo ziyekelwe ziqhube umsebenzi wazo zikhululekile.
Ngoba yibo abahambisa ilizwe labe likhulunyiwe, yibo bona labo abangamapolitician njalo abayibo abakhokhela ilizwe leli, yibo abakwanisa ukuthatha okukhulunywe abakhokheli bethu bekuhambisa kuma-citizens. So besicela ukuthi umsebenzi wabo uqakathekiswe kakhulu.
Lolu suku luza njalo kulokuqhubeka bevalelwe abameli bezigaba ababili, umnumzana Job Sikhala loGodfrey Sithole kanye labanye abalitshumi lane ababotshwa enyatsime besetheswa umlandu ngokutshotshozela udlakela esililweni somunye wabalandeli bebandla le-TCC unkosikazi Mo Blessing Ali. Lokhu beqhubeka bevalelwe abe-TCC laba bencitshwa ithuba lokuhlawulela isibambiso ibail okuyinto esolwa kakhulu zingcwethi kwezombusazwe zisithi kuphambana lalokho okumelwa yilolu suku njengoba behlukunyezwa lokubotshwa labo abakhuluma okuphambana lokufunwa nguhulumende. Umnumzana Bekezela Gumbo owenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwentando kaZulu eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi lanxa isisekelo sombuso sivumela umuntu ukuthi aveze imbono yakhe, akula nkululeko ngemva kwalokho.
Akula is freedom after expression. Suqeda kukhuluma laphana ulala ucabanga ukuthi kungenza vuka mphila yini. Khona kushana ngokunye kwezinto esikhathi ukuthi uhulumende ezama ukuthi ebalekelane lakho ukuthi umuntu engazi expressa ngokusemthethweni welizwe kumele ukuthi elalo ukuthi ngobese sesikhuluma ngamanye ama freedoms afana nokuthi freedom of association ngoba yiyo futhi enye part of e democracy
kulentathele izindaba ezigoqela ezine zenkampani ye Technomark ezigoqela uThongai Mwenje Chineo Rutsito Pelagia Mpurwa lo Chelsea Mashaya Mombe ezichayo kabuhlungu abacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla elibusayo leZANU-PF ngesikhathi zisemsebenzini emhlanganweni wabe Citizens Coalition for Change wokudinga usekelo owawusenzelwa eGogwe eGabuyuni lapho uThineo wachaywa wakhumuka izinyo kulezinye ezimbili njalo uRubimbo Mchenje wephephandaba leThe Hawks lonunura ijena weStudio 7 ezihlukunyezwe ngabezomvikela bebandla leTripuC emhlanganweni owenzelwa eChinoyi ngempela sonto edluleyo kulentathela izindaba njalo ezathunyelwa imibiko kunyanga edlule sikhunjuzwa ukuthi zilobe kanjani indaba zazo ngababe zithi basebenzisana lomongameli Emmerson Mnangagwa imizamo yokuxhumana lonobhala ogatsha lwezokukhishwa kwemibiko umnumzana Nicky Mangwana yehlule njengoba ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yebulenjini njalo locingo lwakhe lungasatshelwa lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Protecting Press Freedom for Democracy. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuqansa kwentengo ezitolo lakundleko yenhlangothi zonke zempilo lanxa ezinye izisebenzi zikahulumende sezengezelelwe iholo lilokhu elingahambelani lesiqubu sokukhuphuka kwentengo nsuku zonke kubika uAnastasia Ndlovu.
Iningi likhala ngokuthi indlela intengo yokudla layo yonke indleko empilweni esiqanise ngayo isisiba phezu kwenzuzo ngenxa yesilinganiso sokuthenga idola leMelika emkambo ongekho emthethweni ngoba eZimbabwe lingasamukelwa endaweni eziningi. Isakhamuzi senkulumane kwabulawayo unkosazana Nokuthula Mloyi uthi amanye amavinkili asesala khona ukwamukela idola leZimbabwe.
Singananzelela umumo osukhona khathesi eZimbabwe izinto zikhwela nsuku zonke eziyizwe ezimqoko esizifunda sikhathi sonke khathesi ungakhangela ukuthi impahla zikhwele njani emashopu lapha kuyasethusa ngoba lanxa besithi bangezelele izisebenzi imali imali yona leyo engekhoyo kunzima into esesiyinanzeleleyo ukuthi khathesi ungabona kuthiwa bakhona abaholileyo kwizisebenzi zikahulumente izinto zisuka futhi ziqanise ngamandla okusuka kubulale thina esiyabe singatholi leyo mali esizisebenzayo okokuthi ngaba kunanzelela ukuthi nxa kungaze kukhwela iholo labanye kumbe lingakhwelanga izinto zisale zilokhu zithengeka kuwo wonke umuntu ngoba khathesi akungeneke esitolo nxa ukuthi ufuna ukuthenga abantu sebedanele entweni ezicutshwayo emgwaqweni okuyikho futhi okungekho healthy okuzagcina kubulalisa abantu.
Umongameli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lemayunivesithi eZimbabwe National Students Union umnumzana Benon Ncube uthi abafundi abaningi abasenelisi ukuya esikolo ngoba intengo yokugada ikhuphuka njalo nje.
Ukukhwela kwentengo zama-goods lama-services kwa-affecta thina kakhulu ama-students ngoba asisebenzi kodwa siyazibonela ukuthi senelise ukuqeda usuku ngezinto zeningi zabe sezikhweziwe. Amagoods la esikhuluma ngawo ikudla esiphila ngakho esikole sikuthenga ama-services kungakhwela i-fuel kukhwela amagesi kukhwela amanzi kusho ukuthi kukhwela i-school fees sethu and thina sisebenzi siphila ngemali esiphiwa ngabazali abazali labo nxa sebesinika kumvithela leyo eseleyo phezu kokuthi labo bathwalise nzima ikukhwela kwentengo lezi sigcina sesiphelele sesiswela ukuthi senelise njani ukuhamba esikolo or ukuthi senelise ukufunda ngoba impitana leyo esale ebazalini yiye se-expecta ukuthi senelise ukubhadala ukuthola lokhu osekukhwezwe intengo.
Umcebisi enhlanganisweni ebona ngelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi uhulumende sekumele alungisise umthetho ovikela abathengi.
Isimo somnotho siyadilika izinto ziyakhwela ziyaphezulu abantu abaningi singakhohlwa ukuthi abasebenzi abazozinzozo thizeni ezakwazi ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo, bakwazi ukuya esikolo, bakwazi ukuya esibhedlela, bakwazi ukuba lokudla okwaneleyo okwakha umzimba. Ngakho ke inani labantu abangabayanga kakhulu, labalala bengahlanga, labangazuzi ukudla nje kwanhlobo, lizaya lokhe lisanda liqansa lisiya phezulu, okuyinto enzima kakhulu phezu kobunzima abantu akade vele sebelabo kuze kufike manje.
Ohlaziya ezomnotho ezweni umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende kumele aqale alungisise udubo lokusebenza kwemali ezehlukeneyo emkambo wezemali.
Uthi bengacetha isikhathi bephuqina besilwa lohulumende bedinga imbanisa ngaphandle. Kabathi uhulumende nxa usibhadale imali usebenzisa imali yeZimbabwe, inyanga yakhona nxa intengo emfini emnyama i-$800 kababhadale ngentengo ye-$800 umholo we-$800 nxa i-$1,000 kababhadale ngo-$1,000 ukwenzela uhulumente engatshaywa likhanda.
Udaba lwentengo ikakhulu kubosomabhizimusi abaphiwa amadola emelika libhanga lesizwe kodwa begcina behlawulisa uZulu ngesilinganiso somkambo wensitha osokufike kunkulungwane eyodwa kudola linye lemelika. Iningi lithi alisenelisi ukuphila ngoba isilinganiso somkambo wangensitha sesibasinda ngoba bona behola ngedola leZimbabwe. Kusenjalo indodana kawaye ngumsekeli kamongameli uphelekezela Mphoko usiqoqela Mphoko umiswe phambi kwedale wobulawayo waphiwa imali yesibambiso ibail yamadola akuleli alichumi lanhlanu enkulungwane i-15,000 kucala lakhe aletheswayo lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elichumi lambili. Igqwetha likamphoko umnumzana Thabekhulu Dube uchaze ukuba icala likamphoko liyahle liqale ukuthethwa mhla ka-18 Mfumfu kunyanga ezayo e-Regional Court C. Ngolwesibili uJudge Martin Magonesi e-High Court uhlawulise umphoko imali yesibambiso i-bail ye-15,000 wathi abambise njalo ngencwadi yendlu yakhe lencwadi yokuhambisa. Yimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elebhilithane lithi limnxusile umongameli u-Emerson Mnangagwa ukuba aze emngcwabeni wendlovukazi uQueen Elizabeth II ngomvulo ozayo. Iziphathamandla zesigodlo sommeli weBhilithane eZimbabwe zethule umbiko enkundleni yobulembu eTwitter namhla zisithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba uMnangagwa utshelwe inkosi uCharles III ukuba angabuyi emngcwabeni wendlovukazi ngoba wetheswa izijeziso zomnotho. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sfanda.
Inkundla zokuxhumana lokuzilibazisa zivuke ezimemethekisa incwadi yamanga ebibikwa ilotshwe yinkosi uCharles waseNgilande isithi umongameli Emerson Mnangagwa kavunyelwa ukuze emngcwabeni kanina. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwanga uthe incwadi leyo esabalaliswayo ezinkundleni zobulenjini ngiyamanga, kodwa wala ukuchaza ukuthi umongameli uyahamba esilweni kumbe hathi.
What do you say? Am I supposed to say?
Hmm. Is the president going?
I don't know.
Umnumzana Witness Dube obona ukwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT uthi imfa ivame umanyanisa abantu abangabe belesikhathi bexabana.
Ukumenywa kumkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa emngcwabeni wendlovukazi iBhilithane thina njengebandla le-MDC sikubona njengento etshengisa ubuntu phakathi kwamazwe ethu omabili, ekutheni nxa kube lohlupho kuyabanjiswana. Njengoba nje indlovukazi yamangisi le ibingumuntu ebengumkhokheli khona ngale eBhilithane kanye la kumazwe Commonwealth. So lokho sikubona njalo kulomthelela wokuthi amazwe omabili atshengisela ukuthi asazimisele ekuthini abe lobudlelwano obuhle.
Inkokheli yebandla leZANU-PF esebenzisa eMathelane North Province, Comrade Believe Gawule, uthi kuluhlazo okwenziwa ngabalisa uMnangagwa.
Umongameli lasoze enelisi ukuyafika nxa ukuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations, owamazwe o-United Nations. Ngokunjalo umongameli uzamelwa lilunga lakhe embikweni ophumileyo ukuthi uzamelwa lilunga lakhe elaza ngaphandle, ubaba uFrederick Shaba. Ngokunjalo ke abantu asifundeni ke ukuthi yonke into iyabe ikhulunywa langaso kufiwe kulabantu abazonda uhulumende weZimbabwe, abazonda umongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngomongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngohulumende weZimbabwe, bathola amathuba okukhuluma into ezingayisizo. Ngakho ke ake libone kade sibakhuluma ngento ezinjengalezo lanxa kufiwe, besebenzisa izifa ekukhulumeni into ezingayisizo ezingamanga.
Umnumzana Nhlanhla Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi abebandla elibusayo bathabe okumangalisayo ngombiko ocine usethulwa isigodlo someli weBrithani eZimbabwe.
Ukunxuswa kwakhe ngibona kuyinto naye angabe vele ubeyikhalela ukuthi akahambe ayekhona. Kodwa ke akusizi ngalutho, njalo uQueen ngasimkhangele kunengi okubi akwenzayo njengoba ehuquluze umnotho wakithi wonke ilizwe asilalo nje kungenxa yakhe. So ke mina nxa ngibakhangele bebo babili abehlukananga okuyangaphi.
Amazwi kaNcube agcizelwa ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi elwela ilungelo likaZulu.
Khona lokhu nje ukuthi uhulumende weZimbabwe uthabe umanzi ethabele ukuthi umenywe kufuneral kuyinto ethusa kakhulu. Uyabonile izwi, ungabona selinjalo sisenkingeni enkulu kakhulu. Ukuthokozela ukuya emfeni, ukuthokozela ukuya efuneral, ayisiyo indlela eqondileyo leyo. Kanti ke futhi asingakhohlwa ukuthi ukumenywa kufuneral akusho ukuthi bavumelana lawe labo abaleleyo funeral. Akusho ukuthi uhulumende weNgilandi uvumelana lohulumende weZimbabwe lezenzo zikahulumende weZimbabwe ukuphatha kabi ilizwe, ukungahloniphi umthetho, ukungahloniphi isisekelo sombuso, ukuphatha kabi izizalwane zeZimbabwe, ukuphatha kabi ama-reporters abezemisakazo, ukuphatha kabi abezenhlanganiso ezizimeleyo, ukuvimbela amaqembu aphikisayo ukuba khankase ngokukhululeka, ukubusa nje ilizwe ngendlela elidilizayo, ukugcwala kwe-corruption lakho konke, abavumelani lalokho. Ukukumema kufuneral, ukukumema nje kufuneral, akutsho ukuthi ubudlelwane sebuqalile ukuthi sebuhlangene. Kutsho khona nje ukuthi njengoba lawo ungumuntu ufika lapho kuhlangene khona abantu bekhala uze esililweni.
Ubuyi indlovukazi yeBrithani uQueen Elizabeth II ubhubhe mhlaka 8 Mpandula, ukhangelelo ubekwa ngomvulo mhlaka 19 Mpandula eNgilandi, lapho ukhalelwe inkokheli zamazwe omhlaba eziningi ukuba zizathi kwaqa engcwabeni kaQueen Elizabeth. Kodwa uMnangagwa uthe uyabe ngekho lanxa enxusiwe. Ngimele Studio 7, iKhonomu Ezra Jesus Banda.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lokulondolozwa kokuthula ezivela emazweni akushiyeneyo awezwekazi le-Afrika amanyene emhlanganweni owe-Southern Voices Network for Peace Building Conference oqalise ngolwesibili ugqitshwa ngolwesihlanu eWashington DC kwele Melika. Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso eye-Woodrow Wilson International Center for Scholars ngenjongo yokuhlaziya indaba zombusazwe, ezokulondolozwa kokuthula, ezokuhlela imisebenzi yokukhumisana umlotha ukuze kulondolozwe ukuthula, ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika abhekane lezimpi kumbe ukungahlaliseki. I-Studio 7 ithole ithuba lokuxoxa lezinye yalezingcwethi enxuswe kulumhlangano oyisizalwane seZimbabwe, uMnumzana Mzwandile Ndlovu, owenhlanganiso ye-Africa Institute for Development Policy, AFIDEP.
Lo ngumkhosi owenziwa kanye ngomnyaka, okukhona ukuthi nje ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 iminyaka emibili edlulileyo asenelisanga ukuwenza lo mkhosi. So lo mkhosi waqalisa ngomnyaka ka-2011 ukuqoqela imihlanganiso ezijiyeneyo elizwekazi le-Afrika eyenza imisebenzi ejiyeneyo ukuchwayisisa indaba zombusazwe, indaba zokubumba ukuthula, indaba zokuhlela imisebenzi yokukhulumisana umlotha kule njongo yokubumba ukuthula ikakhulu emazweni e-Afrika abhekane nezimpi kumbe ukungahlaliseki okuthiyeneyo.
Umkhosi lo uhlelwa kumbe singathi ukhokhelwa yiyiphi inhlanganiso?
Lo umkhosi ukhokhelwa kakhulu yinhlanganiso yeyokudlo Wilson International Center for Scholars. Kusihlanganisa sonke njengenhlanganiso ezithiyeneyo ezenza lo msebenzi engikhulume ngawo e-Afrika. So yibo abasinxusileyo kwezinye izikhathi silawo ukuthi siwenze because endaweni ezithiyeneyo lapho wagcina khona ukwenziwa khona kwenziwa e-Abidjan ezweni le-Cote d'Ivoire. So ngokuya kwesinye isikhathi siyatshintsha siyenze endaweni ezithiyeneyo, kodwa yikho lokhu esikwenzayo ukuthi siyahlangana sibonisane njengamalunga alezi nhlanganiso.
Ubungcweti eliza labo lingamalunga alezi nhlanganiso ezinxusiweyo yibuphi?
Ucebo esilabo kakhulu ngokuchwayisisa inhlanganiso lezi vele zikhokhelwa yindlula buchopho ezijiyeneyo ezilobucebo ngokuchwayisisa kakhulu esingathi ngesilungu research kuzona izindaba ezePZD. So kumakhonferensi njengale esiyilandileyo inhlanganiso ye-Wilson Center iyabe ihlanganise kakhulu amalunga kahulumende lapha e-Washington DC abasebenza kungatsha ezijiyeneyo ezikahulumente, abanye babe bevela kubo-Pentagon ku-military ngale, abanye bevela kwezinye inhlanganiso ezifana nabo-World Bank, abanye bevela inhlanganiso ezijiyeneyo njengabo-United States Agency for International Development.
Lapha Ndlovu, singathi lijongeni ngomhlangano nalo?
Injongo kakhulu yalo umkhosi ukuthi sisebenzise ucebo bethu ukuthi siphathise uhulumende kamnumzana Joe Biden ukuthi wenelise ukuthi ibumbe ama-policies aqondileyo, ibumbe inhlelo eziqondileyo ezenelisa ukuthi zincedise amazwe e-Afrika ikakhulu lawo abhekane nezinto ukungahlaliseki ukuthi kunjwe ukuhlaliseka okungcono nokuthula kuzwekazi le-Afrika.
Imbono yenu njengengcwethi eliyikhiphayo emhlanganweni onjengawo nalo iyasetshenziswa yini leyo mbono ekuxwayiseni umongameli uBiden lapho esebenza lamazwe ezwekazi le-Afrika?
So lokhu sikwenza kakhulu sikhangele ukuthi ngenyanga kaDisemba umnumzana Biden uzabe ehlangana nabakhokheli wonke nje ama-president nama-head of state avela kuzwekazi le-Afrika. So inhlanganiso ye-Woodrow Wilson ngenxa yokuthi isebenza kakhulu elohulumende bajayele ukuthi bakwenze ukuthi kungakabi nalesandapha president Biden azaluhlangana khona nabakhokheli be-Afrika bathole imibono, bathole esengathi ngama-policy prescriptions kunhlanganiso ezinjengazeni ukwenzela ukuthi ngemva kwalowo mkhosi wabakhokheli imibono yonke ihlanganiswe eyethu esisebenza kundaba ze-research zohlanganiswa nale imibono ekumele wakhokheli. So yonke le imibono iyancedisa uhulumeni we-United States of America ukuthi kubumbe ama-policies ancedisa kakhulu ukuthi kwenziwe ukuthula, kwenziwe ihlelo lama-policies okuthula azancedisa ukuthi kwakhe ukuthula kuzwekazi yakho.
Umnumzana Mzandile Ndlovu yingcwethi yecubungula ezombusazwe lezokulondolozwa kokuthula oyinhlanganiso ye-Africa Institute for Development Policy, AFIDEP, exoxa le-Studio 7 ese-Washington DC kwele Melika. Kulabantu abathi usuku lwesikhumbuzo senkosi yomzilikazi kumele lube likhefu elinanzwa ngumuntu wonke eZimbabwe. Bathi umzilikazi wabumba isizwe sikamthwakazi ngokukhalipha okumangalisayo, ngakho-ke kumele akhunjulwe ngabantu bonke eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Kodwa kube labanye njalo abathi kumele kunanzwe lamanye amakhosi njengalokho okwenzakala kwele South Africa okulosuku lwe-National Heritage Day. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Nkululeko kwabalanda mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu, kanye lomfundisi u-Useni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umathe usungula lingxoxo.
Kuyinto esihlala sikhala ngayo, siyikhalela kakhulu ukuthi
yenzeke leyo kwenzela ukuthi nginanzelele ukuthi indaba le ye Kings League Day ukuthi be holiday kulento ezingakhuleke ezinanzeleleyo engihleli ngizinanzelela futhi ukuthi ungananzelela lolu suku lolu abantu malufika bayahlangana bonke baphoshe ngezimpi zonke lezi abahlala bexabana ngazo ngananzelela ukuthi eZimbabwe abantu bahleli besilwa njalo njengangendaba zamapolitiki kodwa uma kufika lolu suku umfundisi uyizanu yini siyakubeka esayidini sifokase kulo lolu suku okukhomba khona ukuthi nhlalo kabayiholiday ngicabanga ukuthi kungakhobeka amanxeba amaningi kakhulu uma kufika lolu suku. So inkinga futhi enginanzelela lapha yokuthi sokufanele ukuthi ma lolu suku luproposa kuhulumeni lungabanjwa kunono kakhulu mbele ubanjwe ngabafundisi ma besiyasicelela ukuthi kube yiholiday kumbeni abantu bomdabu. Ngoba nginazelela ukuthi manje ngibona sokulabanye sopolitika asebelupusha sengathi badinga amavoti ngalo ukuze ayenze ukuthi into yethu igcine ibheyila kakhulu sengathi kumbeni bakhona abanye abakhulu kudla ngalo lolu suku.
Mfundisi nathi udaba ngamafutshane
bakhoomuhle kodwa-ke kumele sicabange ukuthi nxa kungenziwa lokhu kuzavusa umbuso ukuthi xamba kudingakali yini ukuthi kube lamalanga amanye amakhosi ngathi engxenye sithi amarosi lade ayisesifuno lethu ilanga lethu abangala besilonga lawo bethu sesifune lethu ilanga ngabo bebonti kumele kube le-national discussion kuxoxisana ukuthi iwaphi amakhosi esiwabona ukuthi yibo ababeka isisekelo isisekelo sesizwe sethu esithi namhlanje iZimbabwe iwaphi lawa makhosi okumele ahlonitshwe njalo iwaphi amalanga angabekwa eceleni ukwenzela ukuthi abe ngamalanga ekhefu njalo kungenziwa nje ukuthi kube lilanga lekhefu kodwa kumele ukuthi lizwe lonke jikelele likhangele leli langa njalo kwenziwe izinto ezithize ezizaletha ukuthi abantu bakhumbule njalo bahloniphe lelo langa.
Ye, khonapho ke mathe uyakhuluma umfundisi uthi phela kungaqalwa lokhu abanye bazangena.
Ngiyabuza ubaba ubaba uHuseni ukhuluma umkhondo omuhle kakhulu unganazelela ukuthi eSouth Africa bakunanzelela usuku lweSouth Africa lolothiwa Heritage Day laqala luyi-Kings likazimpi i-Kings Shaka Day kodwa bakunanzelela ukuthi kunamanye amakhosi intela leyo ikhulumayo. So mina ngicabanga ukuthi makuthe kwahlala phansi kakhulu amakhosi akithi abone ukuthi kanti amaqhawe yiwaphi kungabizwa kumbe mhlawumbe kuthiwe i-Heritage Day. So nxa kwi-Heritage Day sokuzakwazi ukuthi wena mhla we-Heritage Day wena yiliphi iqhawe olikhumbulayo bangukuthi kumbe ucabanga ukukhumbula umambo ngokuthi buntule imbubani kodwa bazi ukuthi i-Heritage Day yabo sibhobhele bonke abantu angazi kunjani khonapho kodwa lona kuyadingakala lolu suku lolu oyolokukhumbula amakhosi ethu awumdaba.
Mfundisi khonapho ke
ingagoqela wonke umuntu njalo yenza ukuthi ilizwe likhangele ukudabuka kwethu lokuthi ngobani abasinceda ukuthi size sibe lalesi sizwe kugoqele wonke umuntu ngoba siyabe sivalekele ukuthi abanye ezinye isizwe emaceleni lo lalowo zathi hayi mina amakhosi ama abekwe eceleni athiywe eceleni njalo kuyabe kumele kube ludaba izinduna ezingahlala phansi zike ziluxoxe zibonisane la so zibe yingxenye yokukhulunywa kwale ndaba.
Ye, phosela okucina mathi
into esihlala sikhala ngayo siyikhalela kakhulu ukuthi yenzeke leyo kwenzela ukuthi nginanzelele ukuthi indaba le ye-Kings League Day ukuthi ibe yiholiday kulento ezinengakhuleke ezinanzeleleyo engihleli ngizinanzelela futhi ukuthi ungananzelela lolu suku lolu abantu malufika bayahlangana bonke baphoshe ngezimpi zonke lezi abahlala bexabana ngazo ngananzelela ukuthi eZimbabwe abantu bahleli besilwa njalo njengangendaba zamapolitiki kodwa uma kufika lolu suku umfundisi uyizanu yini siyakubeka esayidini.
Ngiyathemba ukuthi ngesikhathi esizayo engxenye umnyaka ozayo indaba kumele ifuqeliye phezulu kuphalamente kalo ukuthi asibe nde-Heritage Day engagoqela wonke umuntu.
Lapha lizwe umfundisi uHuseni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance endawonye lomnumzana Nkululeko Ngwabalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu ngilivalisa ngudeno kumede esayidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7 kusuka